Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izivuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Mdulikazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela lamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 kungakachayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayifika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalele ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kumbuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama project bakithi sinikele lawo siwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Hlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose ikhulu 86 ababulewe yi-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze sathi sithi inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulabo bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele uhlaba ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kuthi ukuthi ungazukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanxayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba, kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshini amabili abagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engalo umkhuhlane ungamemetheki kakhulu nxa usihlasela ukuthi usihlasela uthola umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe
sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela ungasitshela ukuthi uhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi ikhathi esibuye esibili ngesiqhulu angesivuve esikhulu hathi lowana esawubona ngale kugalisa last year ngomatch so abantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakhona liqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele athi ngasingabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi esakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathi esabantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa engutheni okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu ngokunjalo-ke besiloku sile nkulumo sigqokisana sisitaba-authorities abananzela ukuthi indawo lezi zokuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzelayo khathi esizothwalela amanye amanjekiseni amaningi abalisiweyo sebebuyileke ebantwini sebegcwele emalokithini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzelela kuma-marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzelayo kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa engasuke ihambe engahlatshwanga khona kule ngozi yokuthi abantu nxabesine isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engxela ubukhuhlane zamimitheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana bejena bekhona bani langa lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane singamemetheka njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi leyo ama-2 days ekhona phana engatholi ithuba ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu ayingxenye esingakutsho esikucela kuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqade kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ngikubanika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu 200 banika abantu abangu-200 bonabo iy'namba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe ngomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili langolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu
inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuka ahambe ngekhaya engahlatshwanga sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolo kulayina kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezeleka njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangela zithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani
kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleleni siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa yizihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kusho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi kalasi isithupha ngenxa ye-ground kodwa okwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole i-injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi i-ofisi e-registry izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu siye sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe izithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokheli ezizanceda ukuthi bavunyelwe ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwendwe ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga ukuhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singene lisiphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngoyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawe siwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami eParliament ngayacela kuma-ministers ashiyeneyo lawe ngithanda ukuwabonga ama-minister e-government yeZimbabwe they are listening like upresident i-road ithara sokusiba right sokuphelela sibili sihuqwa sukele emaboleni siye emaqaqeni usuke egweru usiyadlula e-woodlands ithara lenestrip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba uMhona usebenzile usincedisile bese ngibuya i-vocational training center emaboneni laphana hayi ngibonga sibili i-minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakelani nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ngakhana amarodi lesuka kumakhepe esijakhari ntabamhlophe izaqedwa kathesi khanga lirodi esuka emakhulambila mangwandi esuka emakhulambila mangwandi lowa khona omishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuka edoson ziyaphutsha kona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo isline kumele agredwe isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhode enima isiye sunrise esisarasara konke udlenza amarodi kumele alungele yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini izibhorani sesiqalisile liyakubona ukuthi izibhorani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilunge kumele zibe ziningi kakhulu izibhorane ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meya sisibhorane siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga ke-DTF ubaba ujona mgumbi iministri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale izibhorane kube subuya amapipe water system lesilayo iwater system esentiyabezi ngale eyakubo village 26 sesikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emadlana mina afike ebantwini ihambe ifile amatank siyawilungisa sihambe emangwandi laphana ku-ward 5 i-treatment works lyane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye emangwandi primary school kumele kube right so sesiya laphana esikolo komzila i-primary tank afa izinwa sisonke sifikile khonapha siyawalungisa amatank lyana lamanzi ukuthi ahambe kuma ku-community sibuye ku-pipe water scheme esuka kobaba usogwala kumisiye ebantwini siye eclinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa yinto esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esesisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i-bridge yusobakhwenyana sobakhwenyana bridge seliphela biza khomishinwa kathesi kathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kunengi njalo esikukhangeleyo kuma-projects abomama ama-bakery amele asebenza khona omama bayaphekisa inkwazana sibe sikhangele ama-youth empower bank siyayibonga ibuyile imali yakhona sizaqalisa yabona kusukela kathesi phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama-youth areceive imali yama-project ama-youth achiyeneyo yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo but sizabuyela futhi iyengena ward by ward inika abafana imali le women's bank layo izayenza njalo inika omama imali sizama ukuthi sisiyafika phela okothiwa ngu-2030 umuntu wonke abeselelisa ukuthi abe nemali lokhu abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlali umuntu engela mali ukuthi umuntu engabi ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe-social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba nama-regation la ungakhangela siyawalungisisha gari kumele kulungise umdulwana masinyane kuyalunga labombanjeni labomkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i-COVID isivimbe into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esegweru
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemimiko uNkosikazi Monica Mthwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyaira intathelezindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyaira ubhubhe ngolwesibili. UMthwangwa uthe uNyaira ube yisibonelo kuntathelezindaba ezisacathulayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba icula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kwi-Studio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngosidini lwandle ncube bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwelemzansi besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yasezimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo e-South Africa yinto yomdeni leyo bantu bakithi masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha siyangicela bantu ma ngabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza emzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alihlaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okobusela akuphilisi muntu siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yezimbabwe bakithi asikufuni lokhu siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani nakho lokhu siyaninxusa bantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho libisele lezo zinto enizikhetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto enizifakayo emabhasini niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasafiki ngendlela kahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasimthetho. Ngiyalimusa abantu benkosi.
Sivuka njani kustudio sivuka njani? Khuluma ngokukhulisana Ndlovu dabuka kwelinkaya. Hayi mningi kutshoyo nje ukuthi hayi into zabumnanga kwakula into abasincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkaya. Siyacela nje kuba nxa ngabe khona amabandla afana labo MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkaya ngoba abantu bayayithanda iMRP enkaya. So ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lathi sizofaka nje support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke Ntungamile Nkomo, Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo-Pastor Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo, tshelwa amanga uthi i-vaccine le eyikayibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi nithilingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho lithemu hlatshwa kuyabe kungabuhlungu but kuyathena amandla, usela amandla ungana usela amandla. Kubuhlungu lokho sitshelwa amanga incesi zakufa, abangakahlatshwa lingayi yini elizasala liphile emhlabeni, thine sesihlatshwa incesi esifile. Kathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa ungalakhadi ye ungahambi kwathini thini? Kwenzelwani kunokho? Sisekela amazwi omlalelo omnyade ekhuluma kustudio 7 othi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine leka ten. But imangaliswa ngena lobaba ngudokotela wempilo othi abantu hambani behlatshwa i-COVID, hambani behlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezanu PF yena lofuna ukuthi siphele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibonani, selibonani balaleli we-Studio 7 kunjani lonke kuyoyikola amagumba amanye omhlaba. Gama lakho kengilakho kakhulu, ngithanda ukuthi iqondisane nomganami lothina ungosiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi. Hayi ke kayithi into enjalo mntana, ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-Zimbabwean dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali nabaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvama. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe, direkti abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe, balutshwane abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwane bayabala. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano yethu futhi hhayi izimbabwe dollar sizithole bale siyithole ngamarandi. So kuyakufanele kwenziwe njani? So kuyakufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafika ukubhadala ngerandi babhadala ngerandi, ababhadala ngedollar Zimbabwe babhadala ngesiyithola eZimbabwe. Ngokwenzakalayo mhlala ngesikolo kakula force mate ukuthi kubhadalwa ngerandi Zimbabwe dollar efuneka, hhayi bakutshela kuwe abakutshela mntanami. So ngileqiniso ukuthi nanti yakhangele siyangala laphana libesiyamene nxa engakatshitshi bonani uringi. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutsheli ukuthi khona kuhamba njani kuze kwahamba njani. Anyone oyikhomithi ajangizame kokufunga bekakugwesi mina eyikhulumayo ndi-nearest ezikolo ezidizaneni siyangaaa. So ke okukhulu okwenzakalayo isivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutalelwe yena elingamube kumnandi njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engabona. That is the question. Uheda njani isikolo engabona? Hayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami, abantu bavumelana ngokuthi babhadale amarenti. kodwa sebevumelene wena nxa ule 200 rand yakho ehambe itshintsha kule 1200 ibhatala into esukuyenzayo khonokho so basuka ke labana besijembe khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali yakuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi so yikho ukwenzakalayo bakithi kuyisukuba kustudio 7 iyabona
salibonakala emahlabezulu ukhulumayo ngumaphosa laphana ngithanda ukubonga kulo munye umdala umdala lo uthi ngubaba umtsetjwa ungumlisa endaweni okuthiwa kukosiphepha umdala lo anambonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ayiphatha ngayo ilokhuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kwenalani indawo bangaya kunomdala ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nalawo wethu awezicinto emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kuzima la iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuphunywe phakathi ma uqunywa phakathi akulwiwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imhlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzicontrol kuba hethi la elizweni layo ngoba mbona ngane esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba angikaze ngizwe kulo munye okhulume isolo ukuthi ye thina lapha siyadambula kumbe njani njani bahlala bethule nje so hhayi ngithi ngibonge nje bantu lathi kuhlala isizwe inyuzi zenezi ngiphinde umbongele njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senisasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma eyibambelela nje sisaba amacala-ke kodwa ngokulalela abantu kungcono mna ngakungani ulokulalela kwezinye indawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala kwathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadingi
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamatshumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kutshumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka eyisithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ningakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajekiseni, amalayini akhona ayemade kakhulu. Ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala, amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona leyi variant le entsha entsha yona le ngathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yesiyezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili kodwa ngesizwile ukuthi kubachayile futhi basesibhedlela so sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuche kulokho kodwa iqiniso ukuthi hayi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyavikela umkhuhlane lo kulomnye umngane wami bengikhuluma naye lapho owachaywa yiwo umkhuhlane lo unkosikazi wakhe sehlatshiwe unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo kodwa-ke yena kazangagula unkosikazi kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangawudeleli lakhona okuchayayo kade sichaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshi
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeselula isigidi esisodwa 1 million Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana lo ntungameli inkomo ngeviki ezayo kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com